ukhetho selufikile enkulumane constituency. Mina nxa ngikhangele umntu uBulawayo sephenduka ekhaya, uBulawayo usezimisele ukumelelwa ngabantu abaphenduka ebantwini, abantu abahamba besiyamelela abantu edalela ephalamende bekhuluma ngento ezihlupha uBulawayo. Sesidlulile isikhathi sokuba nabantu abade behamba nje besiyazi kholisela ukuhlala eHarare emahoteleni nokungenzi lutho mayelana ngokuhlupheka kukaBulawayo. Kathesi sokuyisikhathi sokuthi uBulawayo usekubone kufanele ukubana aphendule ku-South PF, ngoba yikho lapho okulabantu abale-responsibility, abale-task ukubana bamelele abantu ngokugcweleyo, ngoba yethu iparty iyafuqa abantu ukuthi nxa ungali hamba umelele abantu ngokugcweleyo, khuluma ngezinto ezihluphayo koBulawayo, ulungisele abantu bakoBulawayo ukwenza into yona ikusasa yakoBulawayo ibe ngcono. Ngoba siyakhangela ubana kudala bekuthiwa kontuthu ziyathunqa, khathesi ama-factory segcwele ama-church, sesifuna ukuthi kulungiswe khona kwanto ubana sibuyele back esimeni sasiyiso sona. Njengoba thina abangenayo abangu-5 labantu abangena ngoJune sesizamile silokhu sifuqa. Ngikhuluma nje kathesi uBulawayo usenikwe i-special economic zone status under i-leather industry ne-textile industry, khonokhwana okuzenza ubana ama-factory lawana ayevele khona kudala asekhangela ukuthi ona azavulwa futhi ngeliseduze hatshi elikade. So nxa ngikhangele bona nto inkulumane i-conference layo izalandela indlela efana nayo naleyo ekuthi ikhethe ummeleli ovele eqembini leli le-ZANU PF ongubaba uKillion Sibanda ukubana amelele abantu benkulumane abuye ezosijoyina ngapha sibe yithimu uBulawayo, ithimu emelele ubuhle bukaBulawayo, emelele ukubana uBulawayo abuyele kuBulawayo esimaziyo izolo.
Ye, kodwa sizwa kuthiwa kulokudonselana phakathi kukaSibanda lo Ndlovu owanqotshwa kuma-primaries, akusoze yini lokhu kubangela ukuthi linganqobi?
Ngiye ngafuna ukuthi ngufakazi lokhu, ngoba mina kangikwazi ubana kuyinto ekhona. Mina ubaba uNdlovu ngimazi elijaha elidala lomhlangano, ijaha elazi umhlangano, ngathi khathesi xa lijaha elidala ngisho ukuthi ungubaba sibili ungu-alderman, umuntu ophekekileyo emhlanganweni, kaso muntu ongadonsela ingubo eceleni, ngumuntu engikwazi ukudonsela ingubo ekhaya. Noma ngabe kunalokhu nalokhu ngabe kukhulunywa kube, noma ngabe kuphanjaniswele lapha nalaphana, kodwa ubaba uNdlovu ngokumazi kwami umuntu omature enough okwaziwa na hayi kupolitiki into ezinjalo ziyenzakala.
Lona udaba lwebhola egangeni lolu sizwa kuthiwa aluke lwakhulunywa izolo emhlanganweni, kuthiwa khona bakhona bathi kuqoqwe khona lokhu, kungakuliqiniso?
Bengingekho emhlanganweni, ngoba mina bengisephalamende. Kodwa into engiyaziyo ukuthi ona phakathi komuzi omkhulu ongako ongangowezanu PF, izigangaso ziswele, abalungileyo asoziwaswele.